Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mahlabe zulu lo ngugifts dube ku studio 7 xn namhlanje ngomvulo mhla ka 15 mabasa 2019 endabeni zethu lamhlanje uhulumende uthi uzanika imali izihlobo zabantu ababulawa ngamasotsha nyakenye kusanda kwenziwa ukhetho
into nje eyokuvala abantu baba western countries amehlo kuba ngane uhulumende uyanakekela izihlobo zabantu
Uhlaselwa abachayeli bezimota ezinkulu kwele South Africa abadabuka eZimbabwe leZambia.
Isikolelo kade likhona eDurban emalanga emadlule selukhona lapha eGauteng eJohannesburg kakhulu.
UZulu uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kumele aphathe ngemfanelo umbhuqazwe weGugurawundi.
Uhlelo lolu olokukhangela udaba lwe-Gugurawundi lizabanjwa nguhulumende encediswa ngama-stakeholders amanye ngathi akuhlanganisa abamathethi lani lani bonke nje abantu kukhokhela wonke umuntu lobukhokheli womdabu.
Obefuna ukuncintisa isikhundla sikamongameli webandla le-MDC ngenyanga ezayo uthi usefuna esikanobhala jikelele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende uthi uzanika imali izihlobo zabantu ababulawa ngamasotsha nyakenye kusanda kwenziwa ukhetho kwele Zimbabwe. Lokhu kwethulwe kuphephandaba leSunday Mail izolo ngunobhala ohlangothi lwezemithetho unkosikazi Virginia Mabhiza. Uthe lokhu ngokunye okwenziwa nguhulumende okugcwalisa okwethulwa yikhomishini eyayikhokhelwa ngumnumzana Galame Mohlante eyayihlolisisa ukudutshulwa kwabantu ababefuna ukuthi iZimbabwe Electoral Commission iveze impumela yokhetho lukamongameli. Uhulumende kavezanga ukuthi uzathola ngaphi imali yokuhlawula abantu laba abayisithupha njengoba ebhekane lenhlupho eziningi elizweni. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixhume umnumzana Dabanginare, ingcweti kwezombusazwe othi kuyamangalisa ukuthi uhulumende ufuna ukuhlawula imali le kulo mona omangalisayo wenziwa libutho kusukela iZimbabwe ithola uzibuse ngo-1980.
Ukuthi uhulumende weZimbabwe senanzelele ukuthi amasotsha kahulumende ayethunywe ngupresident weZimbabwe uMnangagwa ona ngokubulala abantu abayithupha bagcina sebesifa. Siyakunanzelela ukuthi impilo zabantu ngeke zaphendulwa, abantu sebedlula. Yebo kambe bazama ukuthi batsho khonokho ukuthi bazazama ukuthi bebanike imuli lezo imali. Kodwa nje ekumele sikunanzelele ukuthi baningi abantu beZimbabwe abalezihlobo zabo esezahlukunyezwa nguhulumende nabantu abadutshulwayo ngezikhathi ezithile ngo-2008 kubo-2000 usiyagcina even ngezikhathi zeGugurawundi. So ukuthi uhulumende ehlukanise ethathe abayisithupha thina sikwazi ukuthi kule nkulungwane lenkulungwane eZimbabwe ezabantu abahlukumezekayo yinto nje eyokuvala abantu bama-Western countries amehlo kuba ngane uhulumende uyanakekela impilo zabantu kodwa thina sikwazi ukuthi kade kule culture yokuthi abantu abahloniphi impilo zabantu. Esikuchoyi ukuthi akumelanga kutshintshe ngaphandle, kumele kutshintshe inhliziyo, kutshintshe ingqondo, impilo zabantu ziqhathekise.
Ucabanga ukuthi kumele kwenziweni?
Kumele kukhangelisiswe bonke abantu abahlukumezekayo eZimbabwe, kube legqwetha elikahulumende lapho abantu abangahamba befaka amacala abo ukuthi uhulumende mina ngamasotsha akhe ngamapholisa akhe wangonela lapha. So uhulumende kavule ihofisi, kavule ithuba lokuthi abantu bonke abalezikhalazo ngohulumende belethe izikhalazo zabo, kunganikwa laba abayisithupha kuphela.
Lo ngumnumzana Dabanginare, ingcwedi kwezombusazwe, sixoxelaye eseBoston khonapha eMelika.
Abachayeli bezimota ezinkulu abadabuka kwele Zimbabwe lele Zambia bahlaselwe emini yantambama izolo ngabantu bakwele South Africa abathi babathathela imisebenzi.
Lokhu kwenzakale duzane lemigwaqo emikhulu edolobheni leJohannesburg ngesikhathi abatshayeli laba bethela amafutha emota emagalajini akoShell. Kusanda kuhlaselwa abatshayeli abafanayo eThekwini lapho okwakulabantu abadabuka khona abadabuka kwaleZimbabwe ababehlaselwa ngabantu beSouth Africa. Uhulumende wakwaleSouth Africa kubikwa ukuthi nguye ophehla inzondano phakathi kwabantu bokuza labadabuka kwamanye amazwe ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho. Ukuze sizwe okuningi ngalokhu, sixoxe lomnumzana Innocent Maphosa odabuka kweleZimbabwe.
Isiko lelo kade likhona eDurban emalangeni adlulileyo. Selukhona lapha eGauteng, eJohannesburg kakhulu. Kuzwakala engazathi sebeqalisile ukutshengisela bengabantu abakhonona kakhulu ngokuthi kulama-foreigners abathathile imisebenzi yabo. So kuzwakala engazathi bakhona abahlukunyeziwe namhlanje eJohannesburg emini bathathelwa izikhiye zezimota. Lo munye owezambia uzakala ngazathi bamdabuleli ipasport yakhe. So kanye udiko lwankhona selusejobek akwazi yothi lizamemethela yini kumbe i-under control okwamanje that yomaripot esiwathelile.
Ubona zani akusoze kumemetheka kumbe kamemetheka?
Kungamemetheka ngoba inkokheli ye-South Africa abathathanga isinqumo esiqinileyo against indaba leyo. Njalo sithola imbiko evela from ama-politicians bengani bayakhuthaza ukuthi lokhu kwenzakale. Ikakhulu sima sikhangela isikhathi esikiso sikhangela nelo khetho e-South Africa. So mbone ngani abaningi batshela abantu into abangafuni ukuyizwa ikakhulu ngabhatha ama-foreigners bedinga ukuthi bevotele. So kule nkokheli eziningi e-South Africa ezihlanganisela imongameli welizwe abakhulume kakubi against ama-foreigners emalangeni adlulileyo okuyiko okuqalile indaba le. So indaba engamemetheka ikakhuluma bengasasukumanga bakhuluma against it masikhangele ubukhokheli be-South Africa. So ama-chances okuthi kumemetheke ba very high okwamanje ngoba sikeza anything okuphuma kibo okwenza ukuthi indaba le isose kumbe ikhulumisane kumbe kuphele njalo.
Alesabi yini?
Hayi, abantu bayesaba asozibekele ukwesaba ngoba kukhanya isisatwali out of hand. Imagine ma bengakutholana lo muntu esendleleni eyedwa sabitama amapolisa efika kuyabe sekuthulethe kwesinye isikhathi njalo balahlekelwa impahla yabo. Masikhangela umuntu oselahlekelwe ipasipoti, siyakwazi amanye amazwe kakhulukeledo leZimbabwe uze umuntu othole ipasipoti is a process enzima kakhulu. Bayesaba abantu kulahlekelwa impahla yabo langempilo yabo lakhona ukulimala nje basengozini kakhulu. So abantu bayesaba ukukhuluma iqiniso.
Singathi-ke lingazivikela njani kumbe vela kucabanga khonokho?
Kuke kwahlala umhlangano I think i-diaspora forum or something. Abantu abahlanganisa amazwe amaningi bekhulumisana lohulumente we-South Africa. Khanya kule zinqumo eziphumile lapho ezimelele ukuthi zi-implemente. Abantu balinde konoko nje ukuthi imihlangano le ohlaliweyo naloko okuvunyeleneyo maybe singa-implemente. Unfortunately, ngani kuzathatha isikhathi kumbe sekuthathe isikhathi eside kakhulu kungakaimplimentwa kumbe kuyehlula ukuthi kusoze indaba le akwaziwa okokuzayikukisekile ngoba kukhanya kule confusion eningi.
Umnumzana Innocent Maphosa udabuka kwele Zimbabwe, sixoxe laye eseJohannesburg kwele South Africa. Umnumzana Douglas Monzora unobhala jikelele webandla le-MTC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa uthi kasuze ancintise kukhetho lukamongameli kubandla leli ngenyanga ezayo. UMonzora utshele abalandeli bebandla leli ukuthi usebona kungcono ukuthi angancintisi sane loChamisa kukhetho lukamongameli. UZulu uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kuzamele hayi siyaxolisa kulokho ye. So kunjalo ke udaba lukamnumzana uMonzora. Iphephandaba le-Herald libika ukuthi inhlanganiso ye-International Organization for Migration idinga izigidi eziyisikhombisa zamadola $7.2 million yokunceda abantu ababhekane lengozi yezulu lesiphepho ucyclone Idai esabelweni seManicaland. inhlanganiso le ithi ekudingayo kuqoqela amatende okubhekane lezempila kahle okuthoba inhliziyo zabalahlekelwa izihlobo lokunye okuthiyeneyo. KweleZimbabwe kwabhubha abantu abedlula amakhulu amathathu lamathumi amane. Lokhu kwethulwe liphephandaba leHerald. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele kudingisiswe ukuthi idolobho leHarare lasebenzisa njani izigidi ezilikhulu lamathumi amane amadola $140 million abayinikwa ngeleChina. Uthi kukhanya engani imali le yasetshenziswa mahlayana iziphathamandla zekhansili ezathenga izimota lokunye okungaqedakaliyo. Lokhu kwethulwe liphephandaba leSunday Mail. I-Agence France Presse ibika ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uzahlawula kuqala abalimi abamhlophe abathathelwa amapulazi. Uhulumende wakhe usanda kubika ukuthi abalimi laba bazanikwa imali etshiyeneyo. Le yi-Studio 7 lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Okwamanje-ke sokuyisikhathi senu, sicela lisithumezele-ke imbiko yenu yama-audio okwezethu siyidlale khonapha emoyeni. Lilakho ukuthumeza kuwhatsapp unombolo ethi 012024650318. Ake sizwe ukuthi bathini abantu namhlanje abasithumezele imilayezelo yabo.
Mina ungakutho Mpofu ophuma esigabeni sesikondingo elowagwelo. Thina esigabeni sakithi kumbe mhlawumbe ngithi jikelele elowagwelo yonke sisahlukumezekile, ikakhulu nxa sikhangela ukuphathwa ngendlela esiphethwe ngiyo. Mhlawumbe engingathi mina uhulumende obusayo khathesi esigabeni sakithi kose sonke sihlukunyezwa ukuthi asila esingathi thina ngokwethu kumbe iprojekthi thize ecacayo ebonakalayo engasiphathisa thina njengabantu belowagwela ukuthi lanxa umumo welizwe lanxa umumo womkhathi ungamanga kuhle sikwazi ukuzimela thina sisodwa. Uzathola ukuthi nxa ingalinganisa namanzi ngakhangela emaboleni ike yaba yindawo ephucukileyo ephumelelayo, kodwa namhlanje isiyindawo esivuthuziwe. Ikakhulu ungananzelela kulabantu asebesakha kathesi bayakha ngendlela emangalisayo, wena nxa ufuna isitendi esemabhizinisi awusitholi, kodwa uzathola ukuthi abantu bokuza endaweni yenaliyana bayakha. Xa ukudingisisa uzathola ukuthi imbuzo kumbe mhlawumbe impendulo ozinikezwayo zimpendulo ezizakwenza wesabe ukuqhubekela phambili ukuze, ngoba uhulumende ukhanya ngingalula esandla phakathi. Singakhangela thina esikufisayo ukuthi ngabe uhulumende uyasikhulula sikhululeke, ngoba savele sahlukunyezwa kudala uvalo luseselayo. Yikho futhi okuthelela lokuthi sesabe singaze sathembana phakathi ngokuphila kwethu esikwenzayo ngenxa yokuthi sathelelwa ukwesaba sibona lokhu esadlula phakathi kwakho. Siyaloyisa-ke thina njengabantu bakithi elowagwelo, ngikhuthaza ukuthi asisukumeni sivuleni amehlo, isikhathi sifikile sokubana sikhululeke njengesigaba sakithi. Yebo, abanye kabalandele emuva, maningi amaprojekthi esiwakhangeleleyo. Sakwabambeni bantu bakithi, siwahambise lapho esingawahambisala khona, kodwa-ke kasiziqaliseleni thina ukuze uhulumende lalowo ofisa wona kuphathile abone imizamo yethu. Masinyazana nje siza kubhoda, lami lizangibona mina ngokwami, ngiza kubhoda ngisenza amanye amaprojekthi athile. Ngiyabonga kakhulu ukuba naliza kuphatheka ngendlela engifisa ngayo. Ngiyabonga.
Ngegama lami ngisembelani sokubulawayo, engingakutho ngendaba eGugurawundi ekulunyaka esikuthi sicela ukuthi abayi babakuphetheyo bahambe kuma-community anjengabonkayitholotholo kufane lapho abantu ababa-affected khona, ukuze labo baduduze besemoyeni, ngoba kungaphela emadolobheni emahoteleni kuyagcina kwinto wakhona kungazanjani kungasaphumelelanga kuhle abantwana abayi baba-affected bengasazikholanga emoyeni. Ngithanda nje ukuthi abayi babakubambileyo bawuhlaphele khona. sikhangela ukuthi indaba leyi nalo lutwana njengoba sokuvunyela ukuthi ukhophe ngayo lo nyaka bekulesifiso sethu sokuthi ngabe kuthi abantu bahamba bayicommemorata lona lelilanga kakhulu endaweni enjengabobhala kwenzela ukuthi kube sobala sile ukuthi uhulumende sokuvunyele ukuthi abantu bakhophe ngakho mcele ungazoba ba yinto efihlayo ungazoba ba yinto enokuthiwa iyabophisa uhulumende njengoba sevumile ukuthi abantu bakhophe ngakho kuhambe kuye zigabeni lapha kwabantu zokukhathazeka khona ngaleyo ndaba yekugrawundi ukhomanorokho khona ikakhulu ngasingatatilanga ngo-December December 22 abantu kube yililanga abasisebenzisayo lokuthi bakhomanoro siyabona.
Ngaba-ke ngabalaleli be-Studio 7 abasithumezele imilayezelo yabo, lilakho lani phela ukuthi lithumeze umlayezelo yenu ye-audio kuwhatsapp kunombolo 81 202 465 0318. Sike sikhangele ezwe kwamanye amazwe. Abatshengisela emigoqweni kwele-Sudan bathi bazahlala emigoqweni uhulumende webutho aze anike intambo zombuso uZulu. Okade ngumongameli uMnumzana Omar al-Bashir uthiye umbuso ngeviki ephelileyo wangena omunye wakhe esikhundleni sikamongameli. Abantu kabamfuni ngitshola kancane. UNkosazana Ivanka Trump usefikile kwele-Ethiopia lapho kuza kwenziwa khona umhlangano wokuthuthukisa abesifazana. Kuthi-ke kwelemeli kanjalo uMnumzana Pete Buttigieg ongumeya edolobheni le-South Bend e-Indiana usengene kukhetho lokudinga ozamela ibandla lama-Democrats kukhetho lukamongameli ngomnyaka ozayo. Okwamanje sike sihlaziye okwenzakala kwelemelika. UMnumzana Mike Pompeo unobhala wohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe uthi abantu bakwele Venezuela sebediniwe nguhulumende kaNicolas Maduro. UPompeo utshele iphephandaba lakwele Peru ukuthi sokumele uMaduro asuswe embusweni nguMnumzana Juan Guaido owamnqoba kukhetho lukamongameli kodwa walela esikhundleni.
The Venezuelan people have spoken. The sham election that gave Maduro the pretend authority that he has, the world has recognized. There's now 54 countries in addition to the people of Venezuela who recognize that Maduro is not a legitimate leader.
Abantu bakwele Venezuela kabasamfuni. Amazwe angamachumi amahlanu athi sokumele asuke esikhundleni. Kodwa ukhanye lokhe elabantu abakobuto abamsekelayo. Abantu laba sebebulele ilizwe. Kumele banike uGuaido imfanelo yakhe ngoba nguye ozalethela abantu bakwele Venezuela umbuso obalulekileyo.
This is a rich nation, a wealthy nation, a nation of people who are industrious and are prepared to work very, very hard. What they need is a leader who's prepared to help them not be corrupt, not turn over power to the Cubans and demand interventions to save them by the Russians.
Leli lizwe elilenotho okumangalisayo. Akuqedakali ukuthi uMaduro wenzani njengoba efuna ukuthi umbuso wakhe ukhokhelwe lilizwe le-Cuba lele-Russia. Ilizwe le-Melika lizimisele ukusekela uhulumende omutsha.
The United States stands ready to support not only the Venezuelan people, but all of the countries in this region. We're sitting here today in Paraguay, the countries of this region who recognize the same.
Lo ngumnumzana Mike Pompeo, unobhala wohlangothi lukahulumende wakwele-Melika olubona ngokudlelana lamanye amazwe. UMnumzana Dan Moyo, odabuka kwele-Zimbabwe, ohlala kwele-Melika, uthi uMaduro uzagcina esuka embusweni.
Abantu be-Venezuela sebehluphekile for isikhathi eside. I-government iyahluleka ukusupporta izizalwane ze-Venezuela. Kuthiwa into zonke ziyashota, akusela mithi ezibhedlela. I-situation yakhona vele isi-desperate. So I think ukuthi since i-America vele isithi uMaduro makaphume, angiboni ukuthi uzosurvive.
Kodwa siyabona ke ele-Russia lingani lithi lokho akusoze kwenzakale. Kambe ukuthi akusoze kube lokulwisana khonokho.
Well, ele-Russia lingathi akusoze kwenzekale. Okusalayo ukuthi ekugcineni abantu izizalwane ze-Venezuela kukizo ukuthi ziphakame zidimande ukuthi uMaduro makahambe. I-Russia whether iyakusapota lokho noma ayikusapoti, i-problem njengaba khona ukuthi amasosha sikwazi ukuthi ami kuphi. So far ungathi amasosha ayasesayidini likaMaduro. So sizobona ngokuqhubeka kwesikhathi, but abantu ngokwabo nje sebekhathele ngombuso kaMaduro.
Ye, kodwa nxa umuntu esekelwa libutho uyahlala phela esikhundleni, ukuthi aphonge ukuthi phulukuhlu nje kuyahlupha bawamoyo, akunjalo yini?
Hayi, khona kunjalo ngempela, kodwa sesike sabona esikhathini esiningi esidlulileyo ukuthi laba mabutho babe bebona ukuthi uhulumende lo abamdefendayo akasameli abantu, ngoba uhulumende umsebenzi wakhe kumele abantu. Ma uhulumende engasameli abantu, umsebenzi wakhe sokuhlukumeza abantu, lawa amasosha akhathala.
Lo ngumnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esidabuka kwele Zimbabwe. UZulu uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kumele aphathe ngemfanelo umbhuqazo weGugurawondi. Uhulumende uthi uzanceda izihlobo zalabo ababulawa yiGugurawondi. Kuhlandla lakuqala namhlanje lo daba lolu sixoxa ngokumele kwenziwe nguhulumende ukuphatha udaba lolu. Ake sizwe imbono kamnumzana Believe Gawule webandla leZANU-PF.
Uhlelo lolu olokukhangela udaba lwegugurawundi lizabanjwa nguhulumende encediswa ngama-stakeholders amanye, ngathi akuhlanganisa abama-church lani bonke nje abantu, kugoqela wonke umuntu lobukhokheli womdawo ukuthi kuqhutshelwe kuye phambili ebantu. Ngokunjalo wonke umuntu uzaba lesandla kiko, labo njengoba ngifisa ukuthi ubukhokheli obukhona bomdawo labo buzaba khona le hlanganiso zenezelungelo loluntu zizaba khona kwabo phakathi ziqhube umsebenzi.
Singathi-ke imali iyavela ngaphi khonapho ukuthi uhlelo lolu lwenziwe sibili?
Emsebenzini onje Gips, imali into ezaba yinto encane kakhulu, ngoba kulaba sithakazelelayo. Abasithakazelelayo yibo abazakuthela imali bancedise uhulumende ukuthi engiqhube uhlelo lolu. Ngabona kuzaba into enhle kulabo abasithakazelelayo, amadona azafaka imali, umsebenzi kahulumende lowo uqhubeke ube uphuthe uye phambili.
Yes, siyabona ukuthi amadona kungani awahambelani lokuthi afake imali kuhulumende, pho-ke azabe yifaka kusiphi isikhwama?
Nxa sikhangela uhlelo lolu, nanxa uhulumende bengabe bemzonda, kodwa bakhona abakhangelela ukuthi babe lesandla ehlilweni njengalolo, bekhangele nje ukuthi inhlanganiso zikhona izinhlanganiso ezihlanzekileyo ezingalanzondo eziqondileyo ezijonge ukuthi zibone injongo ekhona ekulungiseni la imali izangena sibili. Angithandabuzi ngakho angikuthandabuzi-ke lokho. Imali izakuba khona, imali ehlanzekileyo sibe zahamba sibili iyefika iyencedisa enhlelweni zenezo lapho uhulumende afinyelele ukuthi ancedise khona.
Nxa sesikhangele ukuthi abantu kumele baphiweni labo abalezihlobo ezabulawa ngesikhathi seGugurawundi, wena ubona ngani kumele banikweni?
Akangithandi ukuthi into yakhona ibe yinto yokuthi iphume eni, mina ngize ngibona ngani baphiweni. Abantu kuyamele kufinyelelwe kibo, abantu bazikhulumele bona labo bawonakalelwayo ukuthi bafisa bancediswe njani ngohulumende. Ngalokho-ke kuze kuzalandelwa khona okwababe kubonile.
Lo ngumnumzana Believe Gawule okubandla leZANU-PF, sixoxe laye ekobulawayo. Sixoxe njalo lo mnumzana Nkululeko Mathe wafelwa nguyise kumbhuqazwe weGugurawundi.
Uthe eshona ubaba zangambona, nje ngithi ngiyahlakanipha ngibuza umama ukuthi mama, kathi ubaba vele yena isithombe ngingasithola kanjani? Wanjela ukuthi ubaba isithombe satsha ngesikhathi seGugurawundi, okuyinto okwangizwisa ubuhlungu kakhulu ngokuthi ngangingalasithupha. Isithupha ngize ngasithola mina ngo-2015 isithupha sengidiza sengibuya eGoli. So ukuthi esikolweni angizange ngaya mina esikolweni, ngendaba yena le yeGugurawundi yesithupha sengithi ngiyabhalisa kuthi angilasithupha. So ma uthi hambe yakhema elokhu zanini ku-district bazokutshela ukuthi ma uthi aphume endaba yeGugurawundi bayakuzwisise kahle. So into engihlukumeza kakhulu leyo endaba yeGugurawundi.
Sizwa-ke kuthiwa uhulumende ufisa ukuthi alungise into zama-birth certificates zelezi, kambe wena ungathini ngakhonokho?
Yazi ukuthi uhulumende lowo uyabarobha abantu. Ngizwile impela straight bekhuluma ngendaba yale yezithupha, ngathi abantu bangajabuleli into bengakayiboni. So into yangkhona izwisa ubuhlungu kakhulu, ngoba mina manje isithupha sami sithi 1989. So ukuthi uzokwazi ukusibisela bheki siye ku-1986 uyayibona ukuthi into yangkhona inzima kakhulu. Kathi yena lo hulumende lowo uzobathini abantu laphana ngoba siwale masithi sayilandelela imbali kwafa abantu more than 52 besifa ngendaba yegugurawundi leyi. Uzoyiceda kanjani igugurawundi komthwakazi manje ngoba igugurawundi still there manje lokhu isa-operate indaba yegugurawundi.
Ye, nxa sesikhangeleke ngokuthi kumele kuhlawulwe, wena ungahlawulwa malini kumbe unganikwani?
Mina into engizozama ukuthi ngiyicacise kubantu bakithi namhlanje ngendaba yegugurawundi leyi komthwakazi ukuthi bayizwisise kahle kahle, bayimamele, bavule indlebe, bangajabuleli ukuthi bona bathi bazohlawulwa ngoba uhulumende lo uzothi ngizolihlawula umbuhlawula 5 rand leyo. Ma sebeyihlawulile le ndaba leyi izostopha, uzofaka ukuthi uyayistopha. And then uma esestopha angale akusela muntu ozokhuluma ngendaba yegugurawundi. And then izobe isalihlukumeza abantu, kanti umuntu yena obuleleyo uhlawula njani umuntu?
Lo ngumnumzana Nkululeko Mathe owafelwa nguyise kumbhuqazi wegugurawundi. Sixoxe laye ekhona ngale eJohannesburg. Ye, namhla sixoxa ke lo mnumzana uIsaiah kumculo wakhe kuhlandla lokuqala.
Sanibonani ngasemsakazweni Studio 7. Ngibingelele o producer abasakazi bonke. Ngibingelele emakhaya abalalele kuphi nakuphi labalalele khona Studio 7. Lo bingelelayo umsolo somnotho uIsaiah ngawonkomo isibongo. Ndakube Cholocho endaweni okuthiwa kuseJoho. Kodwa ngokuhlala njengamanje ngihlala ngase South Africa kwela seGoli. Ina safia vela mampo salitoli zianelezi ina safia vela wakhosa ngikumculi kaMaskandi oqala ukucula ngo-2014 lapha engafika album yami ebethi yona umzilikazi. Ngale album yami ngasho ngithi biqukethe kakhulu imfundiso nezothando bezikhona. Isiqoqela sayo kade ngibhekise kakhulu esizweni sakithi. Ungathi sesiphume kakhulu nasemasikweni. Ukhula kwami ngizengaba mdala angicabangi ngakithi ngeke ngabone umuntu efaka ibheshu ephethe umkhonto noma ehlobise nje okwesintu. Lokho kuchaza khona ukuthi awu sesiphumile impela nje engasintwini sakithi. Salibonga kakhulu ke ijaha leli uIsaiah singake hlukanise lukandaba ukuthi sikhangele indaba ekade sigokela namhlanje. Uhulumende uthi uzanika imali izihlobo zabantu ababulawa ngamasotsha nyakenye kusanda kwenziwa ukhetho. Sigqiba lapha ke uhlelo lwethu oluvalisayo ngoGibbs Dube.